Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victrice Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo, esichasisela ngohlelo lapho abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyane labanye babo kulelo lizwe abangamaZulu besabelana ulwazi oluthile olugoqela ukuhlola amantombazana asakhulayo ngenjongo yokuthi ahlale ezintombi aze ayekwenta.
Sicela kumama balaphi South Africa ikakhulu abakwazi, sizame ukufuna ukuthi sithole indlela abenza ngakhona bona ukuthi baqoqe abantwana abangamantombazana. Basitshelile ngesiko lokuthi bona abantwana abangamantombazana babagcina bezigcinile begcwele ngoba balosiko lokuhlola umntwana oyintombazana. So basichazela ukuthi into yenzeka kanjani, njalo sakubona ukuthi ngendlela abakubeka ngakhona kuyasiza mpela ukuthi abantu abangamantombazana bazigcine, mhlawumbe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni lokho egcwele intombazana. So kusiza futhi lokuthi umntwana uma ezazi ukuthi uyahlolwa akabi luvanzi agcwala indawo yonke, uyazigcina kahle ngoba lakhona le kuhloleni kwakhona kule mfundiso zakhona ethi zifundisiweyo lathi ukuthi ma sikhuluma nabantu abangamantombazana sikhuluma sithini ukuze sibafake endleleni elungileyo.
Khona ukuhlolwa kwamantombazana lokhu kwenziwa ngendlela eqondileyo yini, njalo kwenziwa ngumuntu olekhono yini?
Singananzelela ukuthi lapha eSouth Africa iyakhulu isizwe samaZulu, ukuhlolwa kwabantwana abangamantombazana kuyisiko kibo, ngakho basawubambele lo siko basadla ngoludala. Ukuhlolwa kwabo kuseseyilokhu kwesidala engicabanga ukuthi njengoba sihamba lezikhathi mase bekwenza akusenziwa mhlambe ngendlela leyo lokusezwa ngayo kudala, kodwa sekunezindlela ezihlanzekileyo eziclinically approved ukuthi bayenze ngazo indlela yokuhlola amantombazana. Bayezenza ngendlela yokuthi even ugatsha lwezempilakahle lapha lusebenzisana labo endabeni leyo yokuhlolwa. So kuhlanzekile mpela ukuhlolwa kwamantombazana lapha eSouth Africa.
Babanjwa ngamandla yini, kumbe kubuya labo abafunayo, kumbe sesingathi lakho yikwephulwa kwelungelo?
Akuhlukunyezwa lungelo lomuntu ngokuhlolwa lokho, ongafuniyo akafuni, ofuna uyafuna. Kodwa ezizweni lapho kumele okulisiko khona vele, angicabangi ukuthi khona umntwana othi mina ngifuni ngoba yinto vele yenziwa eyaziwa elisiko.
Kodwa-ke bona abafana baphiwa yini imfundiso yokuthi kuhambelane, ngoba nxa kukhangela amantombazana kuphela abafana-ke labo batshelwa yini ukuthi bengajahi ezemacansini lokunye?
Lesi sithi noma siyikhuluma sisithi zama ukuthi siqoqe amantombazana, sizibuze lathi umbuzo wokuthi njengoba sibaqoqa sithi bahlale endlini, kambe nxa singathi labo bafana baqoqe bahlale endlini, lokho amantombazana singasaba ukuthi bazohlangana lobani phandle ngoba labo bafana labo bazabe beqoqiwe, kwathiwa hayi umuntu kazibuthi ahlale lapho. Ngakho ngalokho-ke sithi thina singomama kunzima ukuthi ufake imfundiso ebantwaneni abangabafana, badinga abantu abangobaba ukuthi babe yibo ababafundisayo labo. Sithi thina singumama nxa sifundisa umntwana oyintombazane ukuthi kunje kunje, ubaba naye abefundisa umntwana oyomfana ukuthi kunje kunje, ziyadingeka inhlangano zabobaba, hhayi nje zikhuluma ngezepolitiki kumbe ngani, kodwa inhlangano ezizamela abantwana abangabafana zibakufundise, zibakhulise, zibadodise babe ngamadoda azokuthi sasa babe ngabobaba abazahlangana nabomama labathile sibakhulisayo, bayakha imizi eqinileyo.
Lowo nkosazana Victrice Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo, ebesixoxa laye uhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo viki zonke.